So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye Global Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo.
Kulesi sibonile ukuthi hayi angingcothi nasibeke isikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumente engasizwa isikhalazo sethu. Vele kathe sakulanto enelayo ukuthi si isikhofisa abantwana bedazikwani imali yokudla, imali yokugada, ngoba into yonke isinto engayisiyi-US dollars.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi baqina ngokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali ephezu kwe-$500.
Siyabonga kakhulu ngoba umthethandaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi ama-standard atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalada zaleli dolobho amabizo amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uncome inhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo eGlobal Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculaza, ufuba lweTB, uqhuqho lwemalaria kanye leCOVID-19. Inhlanganiso le ithembise ukuphathisa eZimbabwe ngezigidi ezilikhulu lamachumi amabili amadola $120 million emele isebenze kunhlelo zokulwisana leCOVID-19. Lokhu kwaziswe ngabezempilakahle enkundleni yeTwitter. Bathi okwamanje eZimbabwe sokuhlatshwe abantu amajekiseni angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 231,632 awukuvikela iCOVID-19. Lolu gatsha lwazise njalo ukuba kulabantu abaphose bafike amachumi amane 39 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, okukhweze inani lasebefunyene belawo laya kunkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 37,369 kubhubhe njalo abahlanu. Lokho kukhweze inani lasebefile selonke lomkhuhlane ufike eZimbabwe nyakenye laya phezu kwenkulungwane elengxenye 1,548. Silokhe sikudaba olufanayo abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abalinde ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 sebelovalo kulandela ukubhubha kwezizalwane zakulelo lizwe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-Shield, kubika umqondisi Dube.
Ngomvulo uhulumende weBotswana obike ukuthi sekusungule uphenyo phezu kwedaba lwabantu ababili ababhubhe ngemva kokuhlatshwa iJackson yeCovishield. iCovishield ifanele Jackson iAstrazeneca kodwa yona yenziwa kwele India. Kuloku khathazeka okukhulu ukuthi iJackson iAstrazeneca ayiphathi abanye kuhle ngemva kokuhlatshwa abanye benquma igazi. iBotswana ithi ababili ababhubhileyo kade besanda kuhlatshwa iJackson njalo baleminyaka edlula amachumi amahlanu lanhlanu i-55. Ugatsha lukahulumende olubona kusetshenziswa kwemithi ukuthi elizweni olwebotswana medicines regulatory authority bomra udokotela Phatharsarathi Khurumutu uthi uphenyo olwenziwe phezu kokubhubha kwababili laba luzathatha phose amavili amabili.
It usually should become based on access to information, and then especially in the case of vaccine, there's a possibility that sometimes there is could also be a postmortem that is done. But I'm not talking about.
We and ukuthi uma kulesehlakalo esinje kube lokuhlinzwa kwesidumbu angikhulumi ngokufa kuphela kodwa sikhangela lezinye imbangela lokho kungathatha amalanga afika amachumi kusiya kuchumi lambili.
So that process may take any time between 10 to 12 working days.
Kulandela izimfa ezimbili lezi soluke saba ukuthi abantu baqhubeke ngohlelo lokuhlatshwa iJackson ye COVID. Aba fana lonkosikazi Sindiso Sibanda ohlale eGabron bathi kumiswe uhlelo lolu ngoba kungabe kunabantu ababulewe kuhlatshwa iJackson ye COVID kodwa kungabi kwanga.
A lot of people ngapha eGabron, let me just say entirely eBotswana sebe sesaba. La lava kade bezimisele ukuthatha injection le bayesaba sebebuye lemuva ngoba iningi labantu abasichileyo akade bethethe injection le izimfa zabo kade kaziregistwanga abakwaziyo ukuthi abantu laba basichiye ngemva kokuthatha injection le izihlobo labangane labantu abaseduzane labo.
Umnumzana Benjamin Spanda la uyavuma ukuthi sokulohlupho mase kubhubha abantu ikakhulu ngoba bese kuvele kulokungunanguna phambilini
vele kuma secrets amaningi abantu they were suspicious ngayona le ivaccine ukuthi isilungele yini kumbe ilande ukuze sibulala ma ukuphuma okunje sokuveza sokukonfirma ama conspiracy theories akade khona lawa ukuthi khona ivaccine le abantu singayamukela
sokusethusa lathi esiline leyo kade sikhangela ukuthi khona siyihlabe yena le injection sokuza senza sibe lonqineko
kodwa abezempila kahle kweBotswana bathi abantu befaka amaphaphu phansi beqhubeke behlatshwa amajekiseni eleBotswana lisungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni COVID-19 ngenyanga edluleyo ngemva kokuthola isipho samambodlela ezinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 sivela kwele India sekuhlatshwe abantu abakhose befike inkulungwane ezilichumi lasiyagalombili 17,808 kodwa uhlelo loluselumile ngemva kokuba amajekiseni aphele sekubhubhe abangamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithuphalane 664 kwele Botswana ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umhlaba wonke jikelele kulokungahlaliseki phezu kwamajekiseni e-COVID-19 ngemva kokutholakala ukuthi enye eyenziwa yinkampani ye-Johnson and Johnson layo ibangela ukunquma kwegazi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abinhlanganiso ezimela ababalisi eZimbabwe bathi ababalisi sebelesikhathi besehluleka ukuziphilisa ngeholo abalitholayo. Ngokunjalo bathi isicelo sabo esikhulu kuhulumende ikuthi babuyiselwe kuholo ababelithola eliphezu kwe-$500 ngo-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Izikolo lokhe zavulwayo mhla ka-15 lamhla ka-22 Mbimbitho. Abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo, kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki. Kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokho bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi kabakhaleli iholo labo likhutshulwe, kodwa likhale bakhaleli ukuthi libiselwe lapho elalikhona ngo-2018. Okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo, ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe yephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho. Ngakho ke kathi sababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselana, uhulumende layathi no work no pay, labo bethu we are incapacitated akusebenzi, ngcono beyenze lokho okulingane lemali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North, uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika, ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Lesi sibonile ukuthi hayi ngangcono nasibeke esikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumende engasi sizwa isikhalazo sethu vele ngikathe sakulanto enelayo ukuthi siyenze isikhofuza abantwana bedazikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isinto engayo siyi-US dollars so sethu uhulumende thina kasipisele ku-$450 ade sihola ngo-2018
umnumzana Vusumuzi Mahlangu umqondisi We-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende uzaphuma lendlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda kodwa ke sokusehlu ula ukuthi bafike emsebenzini lendleko ezikhangelane labo yokuthi sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akukhuphule iholo sikhangelele ukuthi ke ababalisi ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu kusikhangelele ukuthi ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthukuthela senzakala sesisenzakala nje eZimbabwe ukuthi kunje nje kade sesithetha abantwana sabahambise ezikolo kwese kuthiwa amatisha kasayi esikolo engikudanela kakhulu ngukhulumeni ukuthi ngawuya xazulula ingxabano yakhe lamatisha abantu abethu benelise ukufunda ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi ama-parents sesithwele nzima besingazange sekukukhangelele lokhu okuyinto kwakhona kusuka kungani safisa thina ama-parents imali nzima sibhadalela abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lobakhangela athe sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo we-public service Labour and Social Welfare yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo kodwa kumaviki amabili adluleyo usikhwixa mfundo Paul Mavima wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyonale iviki lapho okuzaba lomhlangano lo njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalada zakobulawayo amabizo amatsha kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabahlali baleli dolobho ngomnyaka odluleyo besithi kwephula umthetho we-Urban Councils Act. Umphathintambo kahulumente umnumzana July Moyo waphikisa lolu daba emthethwandaba esithi kwalandelwa umthetho njengokunquma kwedale lekhabhinethi ngemva kokukhulumisana lamakhansili amadolobho wonke wona alotshelwa uluhlu lwamabizo uhulumende afuna asetshenziswe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha elimela abahlali bakobulawayo umnumzana Job Spanda yena othi isinqumo lesi siqondane ledolobho lakobulawayo kuphela hathi amanye amakhansili athola uluhlu lwamabizo amatsha awezitalada evela kuhulumente.
Today we suggest Dakuba he granted that order by setting aside that statutory instrument in as far as relates to Bulawayo. He did not set it aside in respect of all towns and cities, but only in as far as it relates to Emma Street and the road change name for Bulawayo.
Yeah, now uhulumende uyenelisa yini ukuphikisa lesi sinqumo?
The government actually filed some opposing papers. Kulama rules alama timelines within which certain things must done. The minister, although he filed ama opposing papers, his opposing papers were filed late. Well, he filed them in time, but Tinagasasichelanga notified us ukuthi he was opposing for quite a long time after he had filed. So we then took an application. The minister was in breach of the regulations of the rules, and it was as if he had not opposed the application. So I have got here from Melana Latin. I see granted the application yet you would minister my papers are I want file our key a teach from the file. It was as if the minister was not opposed. So yes, if the minister wants to challenge the case for the right to do so, but
Linqobe esingathi technicality ngesingisi kumbe hayi ngempela ubephule umthetho.
Well, thina as far as we are concerned, okokuqala uvele umthetho wena singakazanga ulandi. It's the lenye ukuthiwa i-change alteration of names and so on. And eyenze njalo wasephinda futhi wasefeyila uku-oppose i-case ngendlela akade kumele aphikise ngayo. So as far as we are concerned, he lost the matter on both the substance of the matter, and secondly, technically, he was not in court.
Lo ngumnumzana Job Usifanda igqwetha. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, onguye owakhweza lolu daba emthethwandaba.
Nazethu uhulumende wagijima nje wasephonga ujikijela induku phezu kwabantu. Ngokunjalo abantu akubathabisanga, sasesithathele leli nyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana lalo. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usithethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona. Njalo bacacile ukubana even le statutory instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni lokabathi snull and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzela amanye amabizo ephumile ngabantu abangathi kodwa kwangasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi babantu bakhona asikwali bakhona sibili abanye abangama-national leaders abangangenayo nxa bengasukila. Kodwa kuyinjongo ikuthi abantu abaninga lelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha abo amabizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi mhlawumbe umuntu angathi hlezi khona le Harare agijima abuyela abafika sinika amabizo. Kodwa umthetho ucaca ukuthi fanele akhulumisane lathi kwakuvele asinike ithuba lathi sibe lawethu amabizo ukuthi hhayi sinaphana kube nje engxenye labo bese befana. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councillors lapha koBulawayo sikhanti ama-councillors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona lawo basonge ukufanana bayehlala ikhansili ukuthi hayi abantu bathi bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenzi ngezinye indlela phose ama-councillors agcine engasatshengisi ukuthi wayekhona kodwa akhethwa yithi ukubana simele. So ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge i-city of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye. Ngokunjalo kosa-challenger ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe.
Lisuka lapha liyangazi soluphelile yini lolu daba?
Sesikhale ukuthi-ke thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councillors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation sibe le input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besifisti lesi starata sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje sikhale uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi. So ngokunjalo kithi sokuphelile asikhalanga ukuthi kube lokunye ukuphikisana siyabambili. So kufanele kubuye ezakhamizini izakhamizi lazo ziletha zamabizo indaba iphele khonapho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okudivana labesifazana ngalesi sikhathi sokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umnumzana Anthony Blinken okuhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ubole Afghanistan lapho khulumisana khona lohulumende kamongameli Ashraf Ghani ngokususwa kwebutho lemelika kulelo lizwe. Umongameli wakwelemelika umnumzana Joe Biden ufisa ukuba ibutho lisuswe kulelo lizwe ngompandula lonyaka. Akuba kubandla lamademokrasi bafisa ukuthi kwengezwe abahluleli bomthethondaba we-Supreme Court okwamanje osezandleni zabasekela ibandla lama-Republicans. Okwamanje kulabahluleli abayisitshiyangalolunye 9 bafuna babe lichumi lantathu 13. Ele-South Africa zelimise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson yeyokuvuselela amasotsha omzimba ukuze ulwisane legciwane le-COVID-19 ngoba kukhanya engani idala ukuba abantu babe lamahlwili emzimbeni.
Udaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service luqhubeka lusegudwini abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC Alliance besithi uhulumende uqoqa ukusebenzisa abasakhulayo abazaphatheka kulolu hlelo ukutshaya abantu kukhetho luka-2023. Abasakhulayo abangena kulolu hlelo baziwa ngokusetshenziswa izanu PF eminyakeni edluleyo ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Kodwa uhulumende uthi ujonge ukufundisa abatsha laba ababizwa ngokuthi ngama-green bomber imisebenzi yezandla kanye lembali yelizwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi ludlakela kuphela oluqoqwa izanu PF.
Akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo uPresident weZanu PF uBaba Mnangagwa uthe sefuna ukuthi amawo veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza iconstitution bazifakele, sebefuna ukufaka ipolitical militia. I-Constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hhayi ama-private armies, hhayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemkhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele, yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla leZanu PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyani lapha lalaphayana, abazali thweli bathwale nzima begongode ngabatwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa udlakela, yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa, liza kwenzani pho?
Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze leZanu PF iSADC kakhulu kababuye bazencedisana layo ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi, behlala bethukile njengomvundla, bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo i-economy, inotho yethu ibhidlike ngamandla, bese bekhala sebesithi kulama-sanctions, kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhangile kodwa lapho siyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu. Abantu baza kudla ingqoto zomlomo, abantu bazaswela ukuthi bazacatha ngaphi, ngoba bizani ngokwayo sisesaba izithunzi zayo, abasakwazi ukuthi bangathini ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi kungamanga ukuthi baqoqa udlakela.
Okokuqala engakutsho ukuthi uhulumende wayevele ephambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe-National Youth Service, ingathi iprogramu naleyo ngendlela ukuthi uhlelo lolu ngokubona kwami la ngokuba khona kwalo luhlelo oluqatheke kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokuthi kube lesikhathi lapho lumiswa khona ngoba sikhangela ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele bakufundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi amboni ukuthi ungaba le ndlela ukuthi lolu hlelo lukhona ukuthi lufundise abantu batshawa njani ngokubona kwami la ungwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba iAmerica ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani so ngamafishane mina ngathi uhlelo luqathe kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu
iMDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukuchaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka ipolitics la lapho ungafanele ukuthi sifakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutraina kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi kutsho ukuthi cha abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu kachayo. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana laba bahamba kuNational Youth Service bafundiswa bona ukuchaya abantu injongo yangkhona ichasisiwe isobala even iMDC yona ngokwayo ambona ukuthi lo banxa ukuthi ngabe isikhokhela kumbe lapho engakukungathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani ngibona ngani mina kuqathi kakhulu even labo abantwana abaku MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundise ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini bafundise futhi njalo ukuthi wazi ukuthi uzube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe uthi ngelakho bekulavela la ngapi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanze ukugcina ngathi ezembiwayo ezikhona kumbe inothethi yonke ekhona kwapha khona phakathi kwelizwe leZimbabwe
umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezano PF
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika
Ekupheleni kukaMbimbitho ngomnyaka ka-2019, ibutho lakweleSyria lincediswa ngumanyano wamabutho eGlobal Coalition to Defeat ISIS lehlula amalwecatsha e-Islamic State kumbe i-ISIS edolobheni leBaghuz. Umnumzana John Godfrey isiphathamandla sakwele Melika esikumanyano wamabutho la, njalo obona ngokulwisana lamalwecatsha e-ISIS uthi lokhu akutsho ukuthi yahle yaphela yamandla i-ISIS. UGodfrey uthi ngomnyaka ofanayo amalechacha la akuqula indlela asebenza ngayo ngokuya kuzwekazi leAfrika. Uthi abambisana lamalechacha awe Al-Qaeda lamanye emhlubulweni weSahel kwele Somalia lamanye amazwe. Lokhu kwenza elemelika libambisane lamanye amazwe ukwenzela ukulwisana neISIS. Umnumzana Michael Gonzalez okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lezwekazi leAfrika uthi zinenge indlela zokulisana lamalecatsha la okugqela ukwethula imibiko yokukhuthaza abantu ukuthi bangabi ngamalunga e-ISIS. UGodfrey uthi sokule minyaka emine bebambisana lamazwe atshiyeneyo eleFrance lamanye belwisana le-ISIS kuzwekazi leAfrika. Uthi sokulesikhatshana besebenza lamazwe anjenge Democratic Republic of Congo, lele Mozambique, esabelweni seCabo Delgado, okulamalecatsha la athwalise nzima uZulu. Uthi bazasebenza ngazo zonke indlela emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukunqoba i-ISIS labanye babo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye-Global Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zempila kahle. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.